into ethiwa yimpisha imposhi ngabanqoza umqinisa kavulela umchilo wesidwaba into engelakhanda engelamsila abantu be-MDC thina sibona ngani bebezala uPF akusafaka usehlukananga sokuyinto yinye bebekhala ngokuthi yena izala uPF kayikwazi ukulandela umthetho ukuthi yi-constitutionalism le-rule of law labo bathuthima benza the same thing uChani uTsvangirai wavela waqalisa wavota wazithekela imbuza e-appointa ama-vice president amabili okungekho emthethweni kodwa kathesi namhlanje abantu be-MDC babhizi bagqatha ukublame izanu p f bathethisa ama-judges ama-judges angabenza ama-judgments afeva bona arayit amabona bangahamba ecourt lama-kesi abo avele ekhanya nje ukuthi ikheli ikhosi lekhesi leyifile ayidingi i-rocket scientist ayidingi ukuthi uzibe ligqweda basike bawaluzi sebaqatha ukuthethisa ama-judges bagqatha ukusela izanu p f kodwa izanu p f ayishiyo eyathi uthi uTsvangirai apointe umzuri lotsamisa izanu PF ayishiyo eyathi uTsvangirai abize abantu abangani bakhe bezinasu bafakane bamfaka esikhundleni emncenseni ekhonapho ngelanga lemfo lomngcwabo kaTsvangirai izanu p f yayingekho khonapho izanu p f ayishiyo etheni uonumashabiri ahambe ecourt kwemikwakhaa sebekwenza kablake izanu p f sebenika izanu p f kwicredit ngento engekhoyo so mina ngibona nje ukuthi i-opposition leyo angikwazi ukuthi bangene kuyini abantu abafundileyo kumbe babhele esihlahla bani kumbe babaphe thothotho bani enza abantu nje bahlangane amakhanda izinto abazenzayo kazithembisi and into ebuhlungu ukuthi bebesithele ukuthi bona yilaba abangamademokrasi abangamademokrati kodwa idemokrasi yangikhona leyo abade bekhuluma ngayo abayilandeli basikhethela nje umgabe uthanisa uzenzela njengomgabe sinangangemkhangele ngibona umgabe nje osakhula ukuthi nje endlini ye-future sabe sibele i-dictator nje eyenza njengomgabo oyenza intando yakhe which is very dangerous for democracy and kuyingozi kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba sivele sihlukuluze kakhulu izanu p f besicabanga ukuthi sizaba le-option engcono kodwa bona bavota nje imbosa yabo eyenze kube wehle
manje ngokubona kwakho ubona ungani kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela ukubana ukhetho luyeza ngomnyaka 2023
ngempisha imposhi leyenziwa i-MDC u-2023 uzafika belokhu bebangisana izikhundla belokhu becothana ephalamende babuyiselane belokhu besenza so izanu p f izawina futhi belokhu besenza so okungasiza nje ukuthi ngabe abantu bayahlangana bonabo abanye abangaso be-MDC labezanu p f abangazake babe involved entweni ze-MDC lento zezanu p f mhlawumbe unkosana moyo labonowamanyika labanye abantu zemakhaza omunye umuntu wazwaafisa nokuthi ngabe kumbe u-strive mashiwa u-interested ku-politics kubuye le movement entsha ezathat believer ifuqe izifiso zabantu imele abantu hathi lokho okwenziwa ezanu p f ne-MDC kuqalise i-movement entsha ezaba lamandla ihambe ebantwini yanelise ukuchallenge izanu p f ngo-2023 otherwise lokho kwabo-MDC kudlalisa isikhathi ngamadlwane nje ngamatope akuyiwa ndawo
kodwa siyabona ukubana bakhona abanye abakhokheli abanye abathi baqotho abafana labonkosana moyo labonowa manyika kanti pho abantu kungani bengakhangeli ukuthi bavele bakhona abanye bakhanya bekhaliphile abangakhokhela ilizwe befuna kubuya abanye abatsha futhi
okokuqala uhlupho yukuthi abantu bebedakiswe ithothotho ye-MDC kusukisela ngo-2000 abantu bezimbabweka bacabangi e-narrative bacabanga ayiza ngwezanu kumbe ngwe-MDC yilo uhlupho esinalo esokuthi sivalelwe engqondweni zethu ezibayeni lezi ezimbili esingasisindawo onkosana moyo uhlupho lalo olukhona yokuthi ngamadoda aqotho ngamadoda akhuluma into ezilomkantsho ezilomsoco ezingafili izwe phambili yabonowamanyika kodwa-ke uhlupho lwabo yokuthi omunye ungale ulokuyinto kwakho okuncane ngaye labantu bakho abangu-5 nomunye laye ulokuyinto kwakho okuncane labantu bakho abangu-5 okungasisiza yokuthi bona labo onkosana moyo labomanyika labo basithengisele ukuthi bangabakhokheli abacabanga ngeZimbabwe ngokuthi bona baqalise labo babambane bayenze into eyi-1 ezahlanganisa wonke umuntu ibe yi-narrative entsha echallenger indawo ekhipha abantu kulokhu ku-MDC lezanu p f lezi esezivulela ilizwe ngicabanga ukuthi ma kungenziwa njalo mhlawumbe sibe ke sikhulume labo sibagunguluze ukuthi kube lomcabango onjalo ukuthi bona baqalise ukusebenzelana ndawonye benze into eyi-one mhlawumbe lokho kungasiza ngoba lokho kwezanup f nomdc zinkabo ezidonsa zijikile labelokho libhoda ndawonye ngamadlwane nje akuyiwandawo ilizwe ngeke liphinde lilunge silokungasikhangele i-mdc lezanup f.